lokho okwenzakala akhonto ecala namhlanje kuhleli kulabantu nje abavalelwe bengela macala nampo othobusikala labo baphuma khona labo abantu ababoshiweyo angiboni ukuthi singawuqondanisa le subject summit ebuya lapha kungabe kuyinto elungile I think ukureflecta uhulumende wezanupf ukuthi vele uhleli ngcindezela uzulu ukuthi bengaphikisi into ezimbi azenzayo njalo abantu laba kube ngishilo ngaphambili ukuthi bamele inhlanganiso ethile ekuhulumende so amboni ukuthi i-quiet diplomacy eParliament iyanceda abanye abantwana bengelabazali bevalelwe uhulumende wezanupf
iyogolide abantu babotshelwani kangaka
ngawuphendula ngokuvelele but njengoba lami ngingazi lona babotheleni mina into phele engingayisho kulona xa ungenza into uphamanise vele isithetho ukuthi njengoba lokubophana bonapho angithi akusho ukuthi nxa sokunjalo kumbe sokusolwana kumbe sokuhambe njani kodwa vele uphamanisile wenza into engayisiyo into esalayo njengoba lokubophana konabana okuza njani okuzavela so ukuthi babotheleni mina angeke ngakwazi ukuthi ngibekwazi ngihle kulesibili ngoba angolulandelela angudaba lwangikhona but I'm sure uhulumende ngasiza pho kwenza into ebubhanqa nje opho ngutana abantu epho ngobabobha kulama investigation ziyabe senziwe sinabacubhi phela angithi like any other country abantu bayenza umsenzi wabacubhi bathole izindaba zangikhona njeni sokusenza ama-research sokusazakala phela phakathi kwabantu kuyabelabanye abantu ababethengisa ngoba abazambe bekho umuntu labana bezihlana loku naloku 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 abanye babengena kasesikumodern world ye-technology babe record ama-conversation esenzakala aphana kusenza loku nalokhu khonaphana-ke sokubhizika izinto sokuthukihawu o labana abantu abahlezi laphana benza into e-right kanti bavele bona bayona bacabanga loku naloku
ye khonapho-ke ncube yamuzwa uyakhuluma lapho ugolide uthi abantu laba bephula imithetho yelizwe so ngakho-ke kulungile ukuthi baboshwe loba-ke kumbe kulungiselwe isadiki kumbe kuthenteni bawonile ngokutsho kwakhe yinko betholisa amacala lawo
singashayi inja sihlumphini lokhu kenge kwenzakale ngaphambilini bengifake ujob sikhala njengomzekeliso ukuthi siyabona abantu beboshwa besemalungeleni abo okuphikisa lokho okwenziwa nguhulumende la malunga e-MRP ahlela iminyaka entolongweni ngenxa yama-protest ukuthi bebeprotesta futhi umongameli wabo obotshiwe aphuma njalo ungakhangela imithetho esetshenziswayo ukuthi abantu laba babophe imithetho engekhoyo umuntu ahlale entolongweni okweminyaka emibili engagwetshwanga aphume ambone ukuthi kule investigation engathatha iminyaka engu-2
golide
azi kuncube ntona uthethe ngabulo ngoba into engiyazi ukuthi usikhala wagwetshwa wahlawuliswa kuhlaliswa khona ngemva kwecala-ke especially phelile ukuthethwa njengoba ngishilo mina uhulumende ngasolapho ngubopha abantu ngelalo olwabelenzakele uhulumende ngasozibhala konke okuyabe usizaabana ungawukhangela kukhona kuyabe kukhona okusala kube yilona kumele sikulalele sife sikudingi sikati kuhamba njani lababotsheleni kuhambe njani I'm sure kuyaphuma phele emakhoti lapha nxa sebe-aplayi labo obheli lanilani kuzaphuma kule bana silokazi nokuhamba njani
yes uzakhonapha ncuke
ugolide ngiyambona uyayibalekela indaba leyo kodwa benginike nje umzekeliso oyi-1 ibaningi abantu abadlule ezandleni zezanupf ezodlame ezobadlululo behlala entolongweni bengenzanga lutho bazefuna isikhathi sokuthi bakhishe bengenzanga lutho kodwa sebehleli isikhathi okwezinyanga okweminyaka besentolongweni isebenzisa umthetho ukubandlulula abantu yezanupf isebenzisa amalungu omthetho isebenzisa amapholisi ukutshaya abantu ukuthi bangangena emgwaqweni ba-protest khona i-constitution yethu ivumele ukuthi abantu benze njalo ma kungavuka nje kusasa lapha uzulu ethi hhayi sesidiniwe nge-corruption esezimbabwe kuzavuka kula masosha la mapholisa egcwele indawo yonke etshaya abantu ebulala abantu kulama-cases abantu abadutshulwa ngamasosha be-protest nanamhlanje akula ngisho oyedwa wagwetshwa ngendaba yangkhona so ayeke vele zashayinja sihlumphini sithi uhulumende uqondile njalo abantu laba balecala ngoba siyawazi uhulumende wethu ngokuncindezela abantu
phosele okugcina kwethu
nxa abantu besenza i-demonstration peaceful. Uhulumeni ngambona ukuthi angashona ehlukumezana labo but i-problem ekhona emthembu and lo nqubo layo mbanda nxa efuna uma iqinisele awufakaza azikaze sibe nama-peaceful demonstrations every time kungenzekakoka sokungena ama-elements abantuxa sukuthisa izinto sebetshaya izinto sebefaka sebetshisa amataya kutshaya izimota kuthise izimota kusenza lokalokho so lokhona-ke akusekho emthethweni uyabe usubambezela abanye abantu.